Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 kuLwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitho nje nsuku zonke ukubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho okubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethesayo kawekho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba owe-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho.
Ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele yike esikuthandayo yike esikukhwabithayo khonoko futhi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imithethwandaba yeZimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi izulu lingani ngemfanelo kweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba we-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho. Ibandla leli lithi lenze kahle idale le-High Court elithi uSkhala kalacala lokuphazamisa abomthetho. USkhala osehlale entilongweni okwedlula umnyaka emelele ukuthoniswa icala lokutshotshozela udlakela. Kwakuthiwa wathi unkosikazi Mo Blessing Ali webandla le-CCC wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Ali wathunjwa waganyulwa izitho zomzimba ezaphoselwa emgodini wamanzi eNyatsime. Isidumbu sakhe lokhu sisetshitungwiza mochwari. USkhala ligqwetha likankosikazi Ali wachazangelwa ukuthi wambulala usentilongweni lapho wamelele ukuthoniswa icala leli. Uze sizwe ngokwethulwe yi-High Court namuhla, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ilunga lebandla le-CCC.
Umnumzana Job Skhala obekade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction, abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe. Inkundla ye-High Court sivumelane lathi yathi u-magistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Skhala ele cala ele obstruction. So yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani konoku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitho nje nsuku zonke ukubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho okubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethesayo kawekho, ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa yizanu ukuze bancindezele i-opposition. Siyabonga ke iHigh Court kubonile, sinethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo ukubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba beZANU-PF abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho, njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Skhala usehlale ejele for isikhathi eside, amalungelo akhe anjengala ukuba lelungelo le-bail uncindezele kuwo, njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Skhala akalalo bamthathela nsuku zonke. Yikho ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial, kathi i-trial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala khona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Skhala uzathola inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe. Njalo si silesifiso sokubana abantu bathi rally behind
uNomzana Fortune Mlalazi lilunga lebandla leCCC ubexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UNomzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF uthi okwenziwe lidale leHigh Court kuveza ukuba imthethwandaba isebenza izimele kwele Zimbabwe.
Okwenziwa yinkantolo enkulu iHigh Court ikhipha isahlulelo sikaMnumzana uHonorable Job Scholar kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judicial system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile, kwasekusiya ke phezulu ku-high court. I-high court yabona hayi akula sizathu sokuthi agwetshwe, balungisana bebodwa, akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TPC kumbe i-ZANU-PF. Into enziwa ngomthetho.
Ubona ngamzana ukuqondile yini konoko kwenziwe lidale leHigh Court baba Golide?
Ikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona into engaphathwanga kuhle, ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenze lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu. Lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi kona hayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bakumisa kunjalo. Lokhu konke lokhu kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu. Izimele vele yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo khonokho ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawo amanye amacala alokhu elawo ngilethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo kuze kufike esiphetheleni sangikhona, kuhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla la athiyeneyo akumelanga vele sikungenele. Asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki sime sodwa. Vele kumele kube njalo, kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judiciary system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court uMnumzana uJob Scholar.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga ledale leZANU-PF Central Committee ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Ele Israel leHamas bakhangelelwe ukukhulula ezinye izibotshwa kanye labathunjwayo ngesikhathi isivumelwano sokumisa impi singena kusuku lwesihlanu kulandela ukwengeza insuku zesivumelwano lesi. Amacele omabili akhangelelwe ukuthi azaqhubekela phambili ngokuthula namhla lakusasa. Ukuhlaziya lolu daba uDaboka Ncube oweStudio 7 uxoxa loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Ukumiswa kwempi ngikubona kuyinto eqondileyo enhle ngoba impi vele kayidingakali, ayichukanga impi. Kuyatshengisa ukuthi indaba bengayilungisa nxa besenelisa ukuthi bayimise impi okwamalanga amalutshwana baphinde bayiqalise. Kutshengisa ukuthi bayenelisa ukuthi impi leyo bayimise. Bese ngizibuza ukuthi yindaba bengayimisi kokuphela leyo mpi, kumele ibe imiswa iphindi qalele phansi.
Ye, siyabona laphana i-Israel ke yathi hayi ayisoze ime kuze kufike isikhathi sokuthi isibhidlize iHamas. Ubona ngani ukuba lesivumelwano esinje kungaba kuyindlela etshengisa ukuthi kungaba lokuyekethisa nje phambili laphana?
Ye, ukuvumelana khonokho abakwenzileyo okuncinyane kuyatshengisa ukuthi lokukhulu kungenzeka, ngoba into enkulu yenziwa izinto ezincinyane ezenzakalayo. Lokho abakwenzileyo nje kuyisibonelo sokutshengisa ukuthi bangabantu nje abathanda ubudlwangudlwangu, kodwa bebona ukuthi khona ukuthula kuyinto engabanhle futhi into abenelisa ukuyenza ukuthula. Khonokho ukuthi baze bahle kuthiwe khona hayi kasime ukuhlana, kasihlale 4 days, i-4 days edwe kuthiwe kasifake ezinye 2 days. Kuyatshengisa ukuthi futhi lento e-right okumele bayenze bayayazi. kodwa futhi abavi kakhulu ngabatshotshozeli o-America abatshotshozela Israel balaba yibabawonisa ngoba ungathola ukuthi lokuthi kuze kukhulunywe kuyabe kuyizo ezinkulu ezihloko zemaceleni ezithe kakwenziwe kubeni kusasa kuthiwe tshaya nani labo bakuvume khonoko.
Ngombono wakho lapha, yiphi indlela engathathwa ngamazwe alamandla ukuthi kulungisise udaba lolu luhle luphele?
Amazwe alamandla kumele abe lobuqotho, angabi ngomaluma bephozisa bemi eceleni. Kuyaziwa vele ukuthi umhlaba wona lo o-United Nations baye bedonswa amakhala ngo-America. So nalana amazwe nxa engekho akubilo lohlupho. Thina esikhule singabafana kuliwa, abantu bebengalwi bebabili loba bengaze bahlangane bephambaniseni, ubungaza kubathela abantu abangu-2 besilo balwa nxa kuliwa bo-TTC labatshotshozela emaceleni. Nga abanye bengabatshotsho abatshaya ikhwela, abanye ngabahlekayo selitshayana linalilimazana. So yiwo amazwe alawo kumele ukuthi babe lobuqotho bokuthi into leyi imbi, ukubula kwabantu kwizinto engafunekiyo. Batshele i-Israyeli, batshele i-Palestina ngendlela engathi ebhalansileyo, hayi lokho abakwenzayo lo ukube kubula abantu kutestwa izikhali ngabantu. Yinto embi kakhulu, futhi abaphucukanga la abantu, kumele babuye kithi sibafundise ukuphucuka.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela izombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Inhlanganiso ecubungula umumo wendlala emhlabeni jikelele e-FuseNet isikhuthaze inhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye labohulumende bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika okuqela oweZimbabwe ukuthi balungiselele ukuqhelisa uncedo lokudla ngoba bebanengi abantu abazahlaselwa indlala ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025. Linhlanganiso ithi izulu alisoze line ngemfanelo ngenxa yesigudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Yebo, isimo sezulu sesimenyezela ukuthi kasoze sibe sihle, izulu asoze line ngendlela efaneleyo okuza kutsho ukuthi abantu abaningi asoze benelise ukulima, abazalima kuza kutsha i-Southern Africa yonkana nje. Kanti-ke njalo izifuyo seziqalisile ukufa ngalesi sikhathi, kufa mbuzi, kufa donki, kufa nkomo ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Kuzaqhubeka khona lokho ukusifa kusiya phambili. Indlala vele singenile ebantwini ngendlela enkulu kakhulu ngokuba ngalesi sikhathi abantu besekukhalela ukuthi ngabe sebelimile, kutsho khona ukuthi nxa izulu lingananga iza kwanda indlala ibe nkulu kakhulu kusiya phambili. Nxa kusifa izifuyo kufa inotho, nxa abantu bengalimanga abazuzi inotho. Kanti-ke bekungafanelanga kube yinkinga konke lokho ngabe zepolitiki zethu bezime kahle, ngabe bezomnotho zethu bezime kahle. Abantu abaningi emhlabeni indawo zabo kakunizulu, kodwa ngenxa yokuthi ezepolitiki zabo ziyasebenza ngendlela efaneleyo, ezomnotho ziyasebenza, lanxa izulu lingananga abantu bayadla bayasutha ngokuba bana kekelwa ngendlela efanele. Kufaneleke laba ababusayo abezepolitiki bakwazi ukuthi abantu ilizwe kalifanelanga lamukele nje izulu. Kumele lakhe amadamu, lilungise indlela eziza kwenza ukuthi kuthelezelwe, kudliwe, inkomo zinathe lanxa izulu lingananga. Ayilokhu ukulindela izulu kuso sonke isikhathi.
Nxa sesiqathanisa abasemaphandleni labasemadolobheni Ncube, ungathi kukhona lapho kulobuvelo yini kudaba lwendlala lolu?
Yebo, kambe kujwale ukuthi abantu abasemadolobheni babe ngcono kulabasemakhaya, kodwa eZimbabwe akusenjalo. Sekuyindlala kuyo yonke indawo. Ungakhangela abantu bedolobheni labo sebephila ngokulima khona lapha emayadini lendawo ezihlukahlukeneyo. Ngakho-ke ukungabi khona kwezulu kusho khona ukuthi indlala izaba kuye wonke umuntu edolobheni lasemakhaya. Kanti nxa kusifa izifuyo kusho khona ukuthi inyama iyakhwela phela kuye wonke umuntu losedolobheni. Nxa kungalinywanga emakhaya kusho khona ukuthi impuphu izakhwela, izadula, kuzaba nzima ukuphila. Ngakho-ke wonke umuntu uzalimala, kuzamthinta okwendlala. Sivele sikhona, kanti-ke izakwanda kakhulu kumnyaka lo ozayo ngenxa yokuswelakala kokudla. Wonke umuntu osekhaya osedolobheni uzadinga uncedo olukhulu kakhulu ukuze akwazi ukuphila.
Ukudula kwezinto khona ubona kusiba lomthelela bani kudaba lwendlala lolu?
izinto zizakhwela kakhulu siya phezulu ngenxa yokuthi nxa sezisilela ngoba kungalinywanga ngendlela efaneleyo izinto ziyakhwela. Nxa singalimanga impuphu izakhwela, kuzakhwela yonke into, kube sekufuqa lazo zonke izinto ukuthi zidule. Yikho lokho okuzakwenzakala. Kuzakwenza impilo ibe nzima ebantwini abavele behlupheka, abavele belamba, abavele bengatholi ukudla ngendlela efaneleyo. Ziyakhwela izinto zibe nzima ukuthi bazithole. Kuzaba nzima ukuthi uthole i-cooking oil yabi sidula, impuphu sidula, konke lokho kuthintwa ngezokulima kuyabe kukhwelile kudula kusiya phezulu.
Umnumzana Fihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Sinongeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izembamgodi ezingamachumi amane lanye 41 ezadilikelwa ngumgodi mhlaka 21 lwezi sezikhitshiwe emgodini eHimalaya kwele India. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba namhla kwenziwa isikhumbuzo sikankosikazi Rosalind Carter obhubhe ngeviki ephelileyo. Umkakhe uJimmy Carter wayengumongameli wakwele Melika. Nanga uhulumende esithi kusukela ngozibandlela isilinganiso sokugugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ikhuphuke yaya kumachumi amabili lanye ekhulwini 21.6%. Incwadi yaseMelika edumileyo kwezomnotho umnumzana Steve Henke uthi umnotho weZimbabwe lonyaka usugugudeke ngesilinganiso samakhulu edlula ayisitshiyangalombili 818%. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso se-inflation sikhwele sisuka ku-17.8% ngenyanga edluleyo, siphehlwa yikukhuphuka kwendleko yezinto ezifana lokudla, amanzi, amagetsi lokunye okutshiyeneyo. Sixoxele ingcwethi kwezonotho esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya. Sambuza ukuthi olamanani e-inflation aqondileyo phakathi kukahulumende weZimbabwe lomnumzana Steve Henke ngubani?
Siphakathi kubalaleli bethu ukuthi i-inflation i-calculator ngendlela ezitshiyeneyo. Thina ngenxa yokuthi sisebenzisa izimali zangaphandle nama-bond dollar, nxa umuntu ebala inflation ukuzima ngathi khona bemali kufanele kuqondakale ukuthi usebenzisa imali iphi. Yikho nxa ungazikhangelisisa ukuthi ukuguquka kwedola le-America emsikeni omnyama ukhangele lezezi-bond, yikho kukhulunywa nguSteve Hanke ukuthi ubuzima kumbe i-cost ye-of living iyabisikhaphephe ingumo engingako-400-500-700%, ngoba imali esikhwameni that is what how worthless it is. Kodwa sibekwazi ukuthi laba aba-instab lugatsha lukahulumende kabasoze bakhulume iqiniso, phela bazabe bekhuluma amanombolo abhadiweyo ngobulongo ukwenzela ukuthi bengethuseni ama-investors. Kodwa angiboni ukuthi 21% leyana ekhulunywayo liqiniso.
I-818% yona ingaba liqiniso yini kumbe iqiniso liphakathi laphakathi?
Engithi ukuthi ungazikhangele intengo yezinto kathesi ngo-November 2023, ukhangele intengo yakhona ngo-February 23 kumbe ngo-November 2022. Steve Hanke uthi ukuthi yena intengo yakhona isikhwele nge-800% kumbe kuyabeso usithi ubuzima bemali uguquke nge-800%. Yikho laye iyabe ikhuluma ngiphela njengomuntu ovele engathandi ilizwe. Kodwa njengokubona kwamina ngibona ukuthi ukuguquka kwe-value yezindola ikhangelene le-US dollar kayedluli 200%, ngoba emsikeni omnyama ngo-February yayiyi-7,000 kumbe 8,000 okwakade siyi-6,000 5,000. So ukuguquka kwakhona akuyethi ukuthi yi-800%, kodwa singathi kuphakathi ngaphakathi kubo-300-400% kwanapho.
Uhulumende yena uthi sowaguqula indlela aqoqa kumbe ahlela ngayo inflation esuka kundlela le ukuthiwa iarithmetic aggregation esiya kule ethiwa igeometric aggregation. Yiphi eqondileyo khonapho ngokubona kwakho?
Igeometric yiyo engathi iyabe vele isetshenziswa ikhangelisisa ezinye indlela amanye ama-factors. Engathi khona singathi khona nxa sifuna ngentengo yemali kule cost push ele enziwa yikudula kwezinto ezimbabwe, amagesi, amanzi, imithelo, imiholo. Sokubuya i-import push eyenziwa yikuthi thina sithenga izinto eziningi ngaphandle kwelizwe. So ungazisebenzisa i-geometric ikunika nje esingathi khona i-accuracy yakhona ingathi ingconywana nxa usebenzisa ama-factors akhona a-correct. Kodwa i-arithmetic singathi ngesikhiwa it's too absolute, ayithathi ama-factors amaningi. Kodwa nje yikho lokho engitsho ukuthi loba i-geometric kodwa nxa ama-input figures akhona owasebenzisayo elokugcili phakathi iyacinila ko-21% ukuthi akutshele mfowethu ukuthi ungitshele ukuthi i-cost of living eka-January 2023 asingeke futhi iguquke nge-21% ukubheka kumbe kufika ku-27% kathi ngo-February. Into zikhwele kanzima, abantu abaningi sebesekuhluleka ukuthenga emavinkilini, kutho ukuthi i-inflation vele ikhwele kakhulu.
Ukukhwela kwezinto okhuluma ngakho baba Ngwenya, sisiya nje kukhefu leKhisimusi, ubona zikhwela kanganani intengo? Ubona izimoli zisenelisa yini ukuthengela isihlobo labangane labantwana indingeko zeKhisimusi?
Ayiphelanso sizawuthi khona ama-trade unions abaye bele inomboro zabo ezi-cost of living adjustment i-basket yakhona. Njengokubona kwami khathesi sanso asesikhangelene ngesikhathi sokuthi akulazulu lo nyaka, kufuthi laba akade bekhangelele ukuthi kuzakuba lezulu kube le nala abantu bazilezimali bephengisa into eziningayo sebezazi ukuthi imali izakuba lilutshwane. Le miholo yakhona ivele kayikhwelanga, ama-bonus azakuma lutshwane. Yikho ngibona ngathi mina intengo yezinto okwakhathesi mfowethu iKhisimusi ingakafiki, kuyayisoze ikhwele. Sizabona nje nxa engeyithikithi sedlulile abalaba abathenga abathengisa izinto ezisolo yiyo abazelile sebefuna ukhwela izinto bayazile ukuthi into zesikolo akula option. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi izinto ezisolo kuma-supermarket izabe zethu zigcwele isikola abantu besefika ukuzithenga lanxa intengo yakhona ingakhwelanga. Kuyakhe zikhwele ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi abavele eGoli bazaletha ama-grocery ngabonomalabobalanabomalaija le-diaspora. Yikho angiboni futhi ukuthi akuzakhuphuka kakhulu ukukhwela kwezinto.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwedi ecubungula ezomnotho njalo usebenza le nhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Manje sokuyisikhathi sanivela njena-ke abalaleli be-Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, ngithanda ukubingelela kanjalo kundaba zethu zesiNdebele, ivo eNdebele. Obingelela uMqondisi Inkomo endaweni yaseNguba eNkayi. Ngithanda ukubingelela umama ozalayo, ngibingelele abana babo bafowethu, ubhuti omdala uThembane, ngibingelele kunye nengane zami uJunior laboDaren. Ngithanda ukubabulisa bonke ekhaya, ngithi ngiyaphila konke. Hayi, ngathi siyaphila kakhulu. Ngithe nami ngibingelele kakhulu abahlonishwa bezindawo zethu eNdebele e-studio. Ngibingelele uPinkomo umzala kafana okona thanda ukuthi ngilibe kakhulu bahlonishwa ngenakho kuningi sengathi lingaphila inkosi ngikunele thanda ukubonga yabona kakhulu
ngibingelele Studio 7 nangobhosi omoya hlala eJoburg ngokusebenza ekhaya ngibuya eZimbabwe empani emandala ngibingelele unkosikazi wami uNashinga Ndoshinga Patience Moyo Anele Moyo Shoni Moyo ngibingelele umalukazana wami nomzukulu uGugu uPraise uNkosi alithanda abazuku bami likhangele inkomo lizispray imkhaza imkhaza yabulala inkomo lizispray ngiyalithanda abazuku bami sengiseduzane ngiyesendleleni fakhele amahinya yi-diesel culture isihlupho zezimbabwe ngiyabonga abasakazi be-Studio 7 malakhe inkomo
ngiyabingelela abasakazi mina igama ngishazo kwamaphosa ngibuya ezimbabwe etsholotsho laphana endaweni yasembilinga cela ukubingelela kodukela phansi emizini yonke yombili kokhulwane kanye nakosakalerha ngisalubona lika nokutshisilanga ngapho kanye lempiriya yomphume sengibingelela kokunaba emakhokhoba laphana kugogo kozaluma salubona ithandalo thina siyaphila sibona ukutshisa nje
futhi salubonani ku-Studio 7 ngithanda ukubonga ukuba khona nami lapha ku-Studio 7 ibizo lami nguSibusiso Ndlovu bengithanda ukubingelela umama wami uNamangwe ohlala ePhumula South ngibingelele futhi labana bami uFaro Mangwe noThuba noNka ngithi njalo bana bami ngiyalithanda lonke inkosi ibe nani ngiyabonga Studio 7
ngiyabingelela kuStudio 7 igama nguNobuhle Ngwenya ngithanda ukubingelela uKhulungwenya logogo kaMhlengi bese ngibingelela abazukulu basekhaya uMhlengi uMthobeki uSizo uMalakhi uMdumi uSisa uThando uBheki uSilethemba uSiya uNobukhosi uNdodana uNkosi uSindi uMelo uSimisimi ngibingelela uFarayi loFeli loSem ngiyabathanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke abakaZulu kuba kakhulu
yeye siyabingelela emsakazweni hayi bezomhlaba ngani enkayi kwesikhobo khobo ngithanda ukubingelela abantu abalandelayo Petros Mdluli Prosper Mncube uRaymond Mncube ngiphinde ngibingelele lo Sidney okondimande ya lamadoda engisebenza lawo amadoda esasihambisene kwezomsebenzi ya ngiyazibasa sekhona emsebenzini lapho ngida ibambeni madoda ibambeni hayi kunasithatha simhlala phansi
laba ngabalandeli be-Studio 7 siyabonga kakhulu lingathinela kusasa Ulive Talk namhla sixoxa ngodaba lukaJobs Kgala osihlale entilongweni okwesikhathi eside engathoniswa icala lokutshotshozela udlakela. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJobs Kgala umthethwandaba we-Magistrates Court owamthola ele cala lokuphazamisa abomthetho. Abakubandla le-ZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imthethwandaba yakwele Zimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi kukhangelelwe ukuthi izulu kasuze line ngemfanelo lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo osithemba uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.